uhlelo lohle yisikolo iyaqala i-preschool yona ithesi sesisebenzisa ukuthi ibe yi-primary school ikho lapho limi khona kathesi.
Qalisela ku-preschool kusiya ku-grade 1 kathesi?
Kathesi kuqalisa ku-ECD A kusiya kuma ngo-grade 5. Ukuze kume ngo-grade 5 ikuthi asifuni ukuthi abantwana bethu mase besiyabhala ama-exam bebese besiba phansi. So sifuna ukuthi siziqeqetshele abantwa bethu bethi mase besiyabhala imihloliso ka-grade 7 bephumele imiphumelo ehamba phambili. I-reason why siyenze njalo, sifuna ukuthi sithuthukise isigaba sethu sase-Plumtree. Sifananisa lokuthi izikole lezi ezikatshana ezifana abantu bayathatha abantu babo bebahambisa kuma-Secret Heart, ezikole ezinye kuma-boarding school. So sifuna thina izakhamizi ze-Plumtree zifile comfortable ngokuhambisa abantu babo esikoleni esiseduze, kodwa sibe sile mphumela ya zona lezi izikolo ezikatshana abantu abalangazelela abantu babo ukuthi bebe khona.
Lolu hlelo uluqalise uwedwa kumbe ulabanye oncedisana lapho?
Hayi, ngingedwa ehloleni lolu. Ngaqalisa ukuyakha ngingedwa, noma kunzima noma kunjani ngiyakha ngedwa. Ezimalini ngikhipha izimali yimi ngedwa, noma ngilabantu ekhaya abancedisayo engiyabe ngibathuma bengincedisa, abaningi ngingababhadali. Abanye kuyizakhamizi, abanye nje bengincedisa khona lapho ema-ofisini lapha lalapha. Kodwa mina ezimalini ngiyakha ngedwa.
Wena lapha e-America usebenza msebenzi bani?
Lapha e-America ngiyasebenza imisebenzi ehlukeneyo. Ngesikhathi ngisayakha bengisebenza ngiyenza i-nursing, then ngasebenza lase-ofisini ngiyenza i-leasing office, then ngiyayenza kathesi ngisebenza umsebenzi wabantwana.
Ukwenelise ukuthi uthole leyo mali yokuthi uvule isikolo?
Ye, kuyasetshenzwa. Emini nasebusuku uyakugijima usiyalelala, uhambe utshintsha on the way. Ngoba kathesi utsho nje ade ngikhuluma lo mfowethu izolo ngithi hey, hayi America yasebenza uze uphele inyawo, mina angike ngasebenza, ngisebenza imisebenzi emithathu.
Okwakufuqayo sibisibili ukuthi uze uqalise lesi sikolo usebenze imisebenzi emithathu, kuyini sibili?
Isifiso sami esangifuqa kakhulu luthando nje olwabantwana. Abantwana ngivele ngikhule ngibathanda, ngithanda nje ukuthi ngibahlanganise ngidlale labo ngibabone beqayeka. So mina ngivele ngikhulele emzini omkhulu, ngizalwa esithenjini kobhoboza embako. So ngangithi abazali bonke uma behlangene mina yaqoka abantwana hambe lawo phandle bembafundisa ukutheza inkuni, bafundisa ukukha amanzi, ngifundisa noma kuncane. Ngihlala ngihamba lakho ingadi emasimini, ngihamba labo. So ngaba luthande nje lokuba labantwana.
So uthe isikolo lesi sithwani njalo singaphi kwangkhona sitholakala nga?
Isikolo lesi sibizwa ngokuthi yi-Beacon Hill Primary School. Sise-Plumtree endaweni okuthiwa yi-Gasafu. Ma sise-Plumtree laphana sisemuva kwekhodi. So umgwaqo lwana u-T-junction liyane ekhodi. Ma uyathena before AE court usiya ngale kule ntaba emuva ngale abanye bakubiza ukuthiwa amangcwabeni amakhiwa, yikho lapho esikhona kule ethareni endala.